Kwa mwizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika uhlelo lwendaba zesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 Zibandlela 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
UKhadzele ubehamba emapholiseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa abesenza imithingi emzini kaChibaya.
Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwehlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa weZRP emzini weBudiriro namhlanje. Elebotswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Owayengunozinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha elimela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kutsai Katere, ubhaxabulwe wephulwa isandla lapho ibotshwa ngamapolisa aweZRP emzini weBudiriro namhlanje. Lokhu kwenzakale siya emapholiseni ukuyamela amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, abotshwe emzini weBudiriro eHarare izolo. Phakathi kwamalunga awe-CCC abotshwe izolo, kulesi phathamandla sebandla esibona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla olilunga ledale lephalamende emele iMkhoba uMnumzana Amos Chibaya, lomeli weBudiriro uMnumzana Costa Machingauta. Abe-CCC laba babotshwe beqhuba umhlangano webandla labo emzini kaMachingauta. Asenelisanga ukuthola umphathethambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe ukuze sizwe icele likahulumende ngalolu daba. Kodwa senelise ukuxoxa legqwetha elimela uKatsere unkosikazi Nontokozo Dube Dachiwona laye olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights echasisa kabanzi ngokwehlele uKatsere.
UKatsere ubehamba emapholiseni izulu eBudiri Road Police Station esiyamela uChibaya. Labanye bakhe ababotshwe ngamapolisa abesenza imithingi emzini kaChibaya.
Kuyini sibisibili okwenzakeleyo?
So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa yimota yamapolisa ama-black boots labesivanga ukubabiza sisithi ngorobaye. Basebesithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni yedrive besiye police station. So basebeyabakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imoto zabo robayile ziyani ama-trucks abo bahamba la e-police station imoto yasala phandle yakhe so uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi basebengena ke la ephakathi e-police station ku-charge office ubevele eselimele kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo so yikho akade bemcharge ngakho
lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke
yikuthi nje ngama-charges a-frivolous ama-charges angalangqondo nje kuphela ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulawful custody ukumkhahlela abamenze khona bemehlisa emodeni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody yikho okwenzakaleyo ulimele ukazele
lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathelo abani
so namhla bambophile besihambe e-central police station sisiyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amtshayile amfamulisane sesikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriri basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudiriri basebemfaka kama-charges officially bamcharge-ke ngomi ama-sections anala ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha ama-picture yikho abakutshoyo so sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye-operate isandla leso siqamukileyo so sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation
lo ke bekungunkosikazi Nontokozo Dube Tachiona owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezimbabwe lawyers for human rights omele omunye wakhe uKadzere yena-ke uKuzai Kadzere yena-ke otshaywe ngamapholisa wephulwa isandla eleBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya emazweni angumakhelwane eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambile abazali babo lokhu kuza ngesikhathi abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayija uchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni intetho lesindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo
ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okhumbuza uzulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza bahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele isikhulumisi samapholisa kweleBotswana umzananiye bagali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu emavikini asanda ukudlula kubanjwe imota ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele-South Africa basebenzisa umalayitsha ochaphisa abantwana imngcele umnumzana Nqabutho Mabena umgcini isihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga
thina njengoba ukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabo malayitsha bengelazi ncwadi so lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa ama-passport abantwana kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply ama-passport apply le loko kukumbela lochi na bantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Uma bena othungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyahluleka ukuthi atholele abantu abakhe ama-passport, ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant, akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitsha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGabriel Mzala Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni ngoba lokhu obulakho bafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendleleni. Bona njengomzali ungekho eduze, so kuningi okungenzakala. Abantwana balakhuba violated, udlwe ngulwa or being abused in any other way. Bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakalayo endleleni lapha.
Ele Botswana lethi lizaqhubeka liqinisa imithetho kwenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni, i-child trafficking, yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga, ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetheya owe-European Union, kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besuka kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana betshiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labour. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sike sizwe ukubana uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Owangusenziwe manje, sicina masiko wethu. Owangusenziwe
manje, sibo lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Gobalanda Mate, ingcwedi kwezamasiko esintu. Sixoxa kankulunkulu ke okukhulunywa iBulawayo City Council ethi abantu balakho ukuthi bengcwatshwe igodi elilodwa bengumdeni. Kambe isintu siyakuvuma yini lokho?
Thembo kuyingozi kakhulu ukungcwaba abantu umgodi munye, ikakhulu imdeni ehlukeneyo. Ukhumbule ukuthi umuntu akafani nesilwane, umuntu kunemikhuba eyenzwayo uma ezongcwatshwa. Ngitsho yena nomfowabo isintu kasikuvumele ukuthi abantu ungabangcwaba ngendlela enjalo. Kodwa sikhumbule ukuthi umhlaba manje susezandleni zikahulumeni, awusekho ezandleni zamakhosi. Ubungozi bakho bokungcwaba abantu umgodi munye ngokuhlukana kwezibongo noma besibongo sinye, nanku umthembo: indoda uthola izele abantwana. Labo bantwana baye befisa ukuthi kusasa nesizukulwane sabo zikhombe idliza likayisemkhulu, noma ma kukhona okuhluphayo abanye bayahamba bayokhuleka kulelo dlinza. So ma sokuyimdeni efika ibe mthathu endlizeni elilodwa bazokwenza kanjani ngoba kunemkhuba? Njalo umuntu uma ethe wadlula emhlabeni, uma ethe wangcwatshwa, ikhona imikhuba futhi eyenziwayo umndeni nomndeni. So ma sebehlanganiswa lapho bazokwenza kanjani leyo mkhuba? Ikuzilethela uzimu ekhaya kakhulu. Kodwa futhi phela sikhumbule ukuthi ukhansila ungaphansi kombuso kahulumeni, so usuka eprotector indawo kumbe ibudgeta.
Iye kwabalanda nxa ukuthi isintu siyala pho manje kumele kwenziweni ndoda?
Kubalulekile ukuthi sigukuze kakhulu abantu abahambe beyakha emakhaya napho kunemhlaba khona ozakwazi ukuthi noma suthe wadlula emhlabeni ungcwatshwe ngomva kwesibaya lapho kuzolondolozwa khona noma yini isizukulwane sakho noma isanini sikwazi ukuyabuya lapho sokukhulela senze imikhuba yaso ngendlela engakhona. Abantu kuvuma ukuthi bangangcwatshwa konke, maybe umuntu nonkosikazi wakhe mabethe bazala bonke futhi kulula ke lokho hathi bengazalanga akuvumi kuyingozi kakhulu futhi lokho Mthembu
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba inkosi yesizwe sikamthokazi
Mthembu ngiyabingelela mhlonishwa ngiyakomusha Mthembu hayi wangeleka into ezima kakhulu ngiyayizwa indaba oyixoxayo kodwa Mthembu kuyukuhlakanipha ukuthi umuntu akhuluma iqiniso indaba le safuna ukuthi siyifake abadaleni sizwe ukuthi bathini bona yebo Mthembu kuya kusicabangisa kakhulu ukuthi hey kusokusenzakalani kodwa ke ngixolise ukuthini kusafuna ukuthi ke ngihambise abadaleni basitshela ukuthi bona bafisa ukuthi kuphathwe kanjani ngixolise Mthembu ukuthi anginayo impendulo ngasho nje ukuthi eSouth Africa kuyenzeka eSouth Africa kodwa ke hayi sisafuna ukuthi ke sizwe abadala ukuthi bona bathini yeah balaleli hayi lixole ngoba akufanelanga umuntu azishaye owaziyo kanti akakho wazi konke sisayibeke abadaleni Mthembu asixhumane masinyazana nje part neviki ngiyabe senginayo impendulo safuna ukuza ukuthi ingwevu nabo gogo bathini angibonge Mthembu usuku oluhle nabalaleli
namhla kuhlelo lwethu besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobana Ndlamathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
owangusenziwe manje sigcina masiko
siyambonga ke uJahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko njengoba kusinokudedelwana yena ke usededele kuntungamiri Nkoma osinika uhlelo vuselela umoya
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana okuqala kulo umnyaka ka 2023 kube lithamsanqa elihle ukuthi thina esikhona lapha singenile kulo umnyaka ngomusa kaNkulunkulu hashi ngokuhlakanipha kumbe ngokwazi kwethu sihlanganele lalo ilizwi lenkosi namhlanje silithola encwadini izikronika zesibili isahluko sesikhombisa indima ngeshumi lane Second Chronicles 7 verse 14 lapha esithola ilizwi lethu elifundeka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo zihlobo ezithandekileyo singena emnyakeni omutsha esesithilo esiphume kukuwo u-2022 singumnyaka omdala nxa umnyaka lo omutsha kumele le zinto esizenzayo zibonakale ukubana izinto ezizaqhubela impilo zethu ngamunye ngamunye njalo kumbe ngemuli ngemuli umphakathi ngomphakathi sigodi ngesigodi sengitsho lalo ilizwe lonke kule ntuthuko nokuhlalisana kahle lithi ilizwe leli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami sekuke kwaphuma ucwaningo oluthize oluthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elikhuthaza ukuba abantu babe ngamakholwa kumbe baba ngamakristu njalo baningi abakufakazayo lokho lanxa abanye bengasayizi inkonzweni bengaphatheki entweni zobukholwa kodwa umuntu wakhona nxa sekunzima uyamuzwa esithi mina ngiyakholwa aze aqambe mhlawumbe lebandla akalingena esesikolo kumbe lebandla elalingenwa ngogogo labokhokho bakhe kumbe labazali babo ngokubana okusalayo ukuthi lowo lalowo muntu ukhona lapha akholwa khona. Ngithanda ibala elithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Kanti ukuzithoba yikwenzani? Yikungazami ukuzibonakalisa kungela lutho vele olwenziwayo. Ukuzithoba yikuvuma ubana lawe ngenye imini uyakwe uphambanise. Nxa uzibona ukuthi uphambanisile funda ke ukuzithoba uzehlise kulabo abathi mhlawumbe uphambanisile. Singakhangela ingxabano eziningi obaba abakwazi mhlawumbe ukuzithoba kubomkabo omama labo mama ngokufanayo kubomkabo abantwana labo kabazithobi phambi kwabazali babo kanye labo sowabo kumbe abafowabo laba abazalwa bonke labahlala labo. Umuntu ozithobayo uletha injabulo kulabo ababemlalele bemkhangele. Akuthengwa ngemali, akudingwa khashana. Ukuzithoba kuqalisa engqondweni lehlizweni yomuntu. Abantu abakholwayo makholwa asizithobenini emhlabeni onakeleyo. Lina elibizwa ngegama likaNkulunkulu uJehova ophilayo, asifundeni ukuzithoba sizehlise kuthi abanye nxa belavuka besiya phezulu. Thina sizithobe siye phansi. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sifundise ukuzithoba izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyambonga ke umfundisi Thandeko Sintimkandla obesinika ke uhlelo oluphathelane lokuvuselela umoya. Lapho ke limuzwe ixoxa lontungamile inkomo owe Studio 7. UGibbs Dube uphinde waphenduka. Siphinda phenduke enkundleni yethu ngodaba oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loFundani Ndimande ohlela khona ngale eLobhengula koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani khona ngapho koBulawayo ba?
Sibonge nje ukwamukelwa kuhlelo lwakho mfo kaMthembu Zithembayo. KoBulawayo yonke into ihamba nje ngomumo. Sibona nje izulu nje liyalayo belingani lifuna kuna namhla kwehlula.
Njengomuntu omutsha wenzani khonapho njalo ubona kanjani impilo yakho iya ngapi?
Hayi njengomuntu omutsha sikuphila nzima laboBulawayo ngiphila nje ngokujingirisa ithethi kule organization engisebenza layo kuthiwa yiTumaya. Ngiphinde nje ngibe kuma organization amaningi laboBulawayo ngikhona ku-MMCA kumthwazi kamzilikazi cultural association. Ngibe khona njalo ku-foundation artist yakoBulawayo STI lapho uNhliziyo uCalvin Mgcini Nhliziyo bonangani abantu abaningi ngiyamazi wasithiya ngo-2020 so ziningi inhlanganiso nje esikizwe sisebenza lazo khonapha koBulawayo.
Kuyini okumele abatsha bekwenze ukuze ukuthi bazithuthukise bona ngokwabo?
Mbone ngathi ikuhlangana njengoba nje nxa umuntu eyedwa individualism ngochecelezi ngolimi lesilungu mbone ngani ngeke sisendawo. Kumele abantu abatsha behlanganise imiqondo beyenze into zama-projects bechayelane izimali laphana bafunde nje kwezinye izizwe. Sabona amaJuda bakwenza kibo ngale. Sabona amaBhunu eSouth Africa bakwenza khonokho bethatha umbuso kuma-British. So mbona ngani yikho nje ukuza.
Hayi siyabonga kakhulu ke mfoka Ndimande singaphosa elokugcina.
Hayi ngibonga kakhulu mfoka Mthembu Zithembayo ukuba lami khona apha. Ngithanda ukuthi abantu abatsha hayi bengalahla ithemba. Kuyakusa ngelinye ilanga akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngithanda ukuthi basondele njalo ezinhlanganisweni kakhulukazi ezesintu bebuye kubo MMCA nxa kusenziwa imigubho, bebuye konke kubogadade laphana nxa kusenziwa imigubho. Into yesintu sakithi ikhuli siyaphambili. Ngithanda amazwi okugcina, ngithanda ukuthi kulukhuni yitshe kodwa okhetheni kuyovela intombo.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loFundani Ndimande ohlala koBulawayo. Sinethemba lokuthi sizaxoxa lomunye omsakhulayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, owayengunozinti weqembu lenguqu ele Highlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Intethelele zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChuma waba ngunozinti wamaqembu abalisayele iKids eleWanki ele Highlanders kanye leqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi inhloso yakhe ikusebenzisa ulwazi lwakhe afundise abasakhulayo ukuba babe ngunozinti bakusasa bakuzinga laphezulu.
Into engiyenza ukuthi ngiyakhe kumbe ngifundise abantwana labo ukuba ngosamachu bakusasa, leyo ama-goalkeepers amahla kusasa. La bafanele ngisebenza labo angikhethi ukuthi bavela kuliphi lokishi, ingqondo yokusebulawayo kulungile yini. Iminyaka angikhethi, as from 9 kusiya ku-under 23 iminyaka engikhangele ukuthi ngasebenza la. Njalo angikhethi futhi nxa kulamantombazane afisayo ukuthi abe azofunda i-goalkeeping, ngiyabavumela ukuthi bavuke.
UChuma usebenza ndawonye lowayengumgadli lodumo uTobias Mujikamba nje, yena othi ngokuhamba kwesikhathi bazasebenza labanye abadlali abasakhulayo abadlala phakathi kwenkundla.
Ngicabanga ukuthi let's groom them at an early age, as you can see sise saqala ngama goalkeeper since we have got uSamachu was one of the best keepers elizweni. Ama dreams akhe they'll benefit ama keepers at a very tender age. Sesihlala phansi sawubona ukuthi no ukhipha kadlali yethu ibhora. So now it's time that we incorporate as ngama infield players. So nizothi from keeper singene kuma-defenders, from ama-defenders singene kuma-midfielders, from ama-midfielders singene kuma-striker.
UChuma loMjikamba nje bake baqhuba uhlelo olufanayo unyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Njalo uChuma uthi kusiya phambili soluza kuba yinto yamaviki wonke.
Angifisi kuphele khona, ngifisa kuqhubeke kusiya phambili. Njengoba ubona nje abafana laba babuyile bazabuya njalo phakathi kweviki lange weekend. So sithi every weekend Saturday and Sunday sabe siwenza uhlelo nalolu kusiyaphela umnyaka seqe kulwana umnyaka nxa uNkulunkulu esiphathisile.
Uhlelo oluqhutshwe ngoMpalakazi luqhutshelwe endaweni yeChrisent, kodwa lolu oluqhutshwe kulempela viki lube sesikolo seMarketen. UChuma uke waqeqesha amaqembu abalisayele Highlanders kanye leTalim Vision engumqeqeshi wabonozinti, kanti uMjikamba manje kwaqeqesha amaqembu abayisayele Rain Stars elezim lepers kanye lamanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Yigqeda elilwela amalungelo oluntu elisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Kudzai Gadzere ubhaxabulwe wephulwa isandla ngamapholisa lapho bembopha emzini weBudiriro eHarare lamhlanje. ELeBotswana lithi likhathazekile kakhulu ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe laseSouth Africa bengela maphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Othi ke owayengunezinti weqembu lenguqu eleHighlanders uJohannes Chuma useqale isikolo sokuqeqesha onozinti abasakhulayo edolobheni lakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.